o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhla ka 23 kumbimbitho 2023. Ikama ngontunga milinko mo ezihamba pambili umsakazo Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Elu Zimbabwe lithikalisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese United Nations Sustainable Development Goal number 6 lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Izakhamizi zeChayile leMjimila ku-Ward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera namuhla wethule ifilimu yawo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zona ezingena elizweni ngudlu lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo zisebenzelana lezigilamkhuba zibe seziyisebenzisa leyo mali ukuthenga igolide eZimbabwe bese ziphuma lalo zisiyalithengisa kwele Dubai. Kule filimu isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa eEurope lasemazweni asemhlubulweni weAmericas umnumzana Hubert Angel ukhuluma lentatheli izindaba zeAl Jazeera ezichaya isifuba ngenkohlakalo le njalo ezitshela lezintatheli ukuthi uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo engakwazi ukuthi intatheli lezi ziyawathapha amazwi akhe kanye levideo. Intatheli zindaba zeAl Jazeera lezi zazilande uAngel ngesikhathi eseGlasgow ehamba loMnangagwa ngo-2021 emhlanganweni owawukhangela ezomkhathi zisithi ziyizigilamkhuba zakwele China ezilezigidi lezigidi zamadola eMelika ezizithole ngendlela ezingalunganga ezifuna zihanjiswe eZimbabwe ukuyathenga igolide ukuze le kube yimali etholakale ngokusemthethweni. U-Angel uphuma kule filimu etshela intatheli izindaba lezi ukuthi lokho into elula njalo uthi uyenelisa ukuyenza ngoba njengesikhonzi sikaMnangagwa akula muntu ozambuza kumbe ukukhwathaza izikhwama zakhe nxa engena eZimbabwe. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba. Ebuzwa ngumsakazi weStudio 7 ukuthi uthini, uRushwaya uthe uzakhuluma kusikhathi esizayo. Abanye ngabaziwayo kundaba zegolide abakulifilimu abafana lo Kamlesh Patton, u-Ewan Macmillan, Simon Rudland labanye. Umsakazo we-Al Jazeera uthi abanye babantu laba bayakulandula ukuthi bakhohlakele. I-Studio 7 izamile kodwa yehluleka ukuxhumana labo. Ibhanga elikhulu lelizwe le-RBZ lazise izolo ukuthi seliphenya inotho ka-Hubert Angel kanye lekaMacmillan. Sibuze ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuthi uthini ngalolu daba.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le-Al Jazeera ukhitshwe ngu-Hubert Angel. Hubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakho nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliphondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lako kukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba kasomuntu omele ilizwe lo, umuntu okumele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mbuso umnumzana Belief Gawule elilunga lezano PF. Sixoxe njalo lencwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapolisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yibo abajoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwi ilizwi abalikhulumayo lokho abakukhulumayo nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho. Kodwa isithe sichoyo kutsho labo abayibo abathintekala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika ukudingeka igolidi, igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe uhulumende ephika, nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi bebile. Sesizabona-ke ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa kuya ngokuthi baseduzane okungakanani lo mbuso bakuyiphi faction yezanu PF.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. EleZimbabwe njengamanye amazwe asathuthukayo amanengi alisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso esiphathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokulondoloza ukuhlanzeka kusiyafika umnyaka ka-2030 esesustainable development goal number 6. Kubika uMavis Gama.
Lokhu bekumunyethwe embikweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owethulwe ngumphathintambo wezomhlaba uDokotela Anxious Jongwe Masuka emhlanganweni we-UN 2023 Water Conference owenzelwe eNew York. Embikweni lo uMnangagwa uyavuma ukuthi amanzi alilungelo lomuntu wonke elimunyethwe kusisekelo sombuso kanye lokuthi ayaphathisa kuntuthuko yomnotho. UDr. Masuka ulandisa kabanzi ukuthi kungani uhulumende esithi akaboni ilizwe lisanelisa ukugcwalisa izimiso ze-Sustainable Development Goal number 6.
Mr. President, regrettably, at the current pest, and despite our own efforts, Zimbabwe and many other countries will not be able to achieve SDG 6.
Kulusizi ukuba ngesikhathi samanje langaphezu kwemizamo yethu iZimbabwe kanye namanye amazwe amaningi awakayenelisi ukufeza i-SDG 6 mayelana nokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye nakwezohlangothi lwezokuhlanzeka kubo bonke abantu lisiyafika ngomnyaka ka-2030.
Uphatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu Umnumzana Charles Nyoni upa umbono wake ngala mazwi ka Dr. Masuka.
Uzulu vele kakwazi ukuthi impompi kumele ziphume amanzi, njalo amanzi akhona aphuma kanjani, ngoba sinabanye abantwana abazaliwe lapha kwalesi Zimbabwe abakazake babona ngisho nethonti elilodwa elamanzi eliphuma empompini. Uhulumende waZimbabwe ulamanga, into ayazi nje kuphela ngeyokuqamba amanga nokutshontsha kanye lokusinqindizela.
Unyoni uthi kunje isiminengi iminyaka bengasawazi abantu amanzi ahlanzekileyo eZimbabwe.
Sakhula thina sikwazi ukuthi kobulawayo kule eyayithiwa yiZambezi Water Project, lakathesi sesibadala sesilesimuli.
Linkulumo iza ngesikhathi uZulu ikakhulu emadolobheni engasawatholi lawo manzi ahlanzekileyo, njalo ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera esibangelwa yikusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa kukaZulu ezempilakahle ezanelayo ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, ulandisa ngokuqakatheka kokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini.
People are looking for alternative sources of water.
Ngenxa yalokhu ke abantu sebedinga ezinye indlela zokuthola amanzi. Njalo isikhathi esiningi sebegcina benatha emithonjeni, leyo mithombo ingengavikelekanga.
Umhlangano walonyaka owenzelwe eNew York ubungowokuhlolisisa ukuthi asekusiba ngasiphi amazwe omhlaba ekuqhubekiseni inhloso yokutholisa abantu amanzi phansi kwesivumelwano se-UN Water Action Decade esaqala mhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka 2018 kusiyafika umhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka ka 2028. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeChayile leJimila kuward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala embi lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Iningi selitshona lisemasimini lilinde izilimo, kubika uEzra Chisa Spanda.
Zithole amakhaphavuzayo ezakhamizi zakule ndawo zilwisana lenkawu zona ezizenzela umathanda emasimini azo zisidla izilimo. Ugogo Mandebele utshona emasimini exoshana lenkawu lanxa ehlutshwa ngamadolo.
Akulanto engingalenza vele kuhlala kunjalo, kungavela silime sihlala khona. Noma uwomile unje ziyathwala, ndibahlala khonapha ziyathwala, ziyelilahla ngaphandle, zingezibuke ziyephule ziyephule. Emasimini laba ngifika vele ngabo half past 5 mele ngingene, ngabo 6 mele ngingene, ngoba ngisenzela ukuzidalela zingakayise ezihlahleni. Ebusuku uthi akaziboni, ngoba nxa ziseduze ngazekela sondela sasikwanisa ukuzikhipha ensimini.
Ziyazilokhu zigijima
zikuzibezigijima zithatha ngapha zithathe ngale njengoba ngingaka ngigijime ngiyele ngigijime ngiyele ngiyolibona isimi ikulu ingaka yela ngakula mto ozangenzela ngaphandle kokuthi ngiqine khona dlale kanyeni lobuzi wami ngawubona ngamangala. Angisacendi, yaze ngicende ngavuna khona.
Umnumzana Nzondo Khabo weJimila layo uthi babhekane lodubo olukhulu.
Lapha sihlutshwa izinkawu zinyoni, izinto ezihlupha kakhulu la. Inkawu ziyadlama umumbu, ivuka ngo-4 zize ziyetshayisa ngo-8. Kathesi sozibe zikhona sazigxotsha ziyabuya, kodwa vele ngakumanzi kunje zibuyateyile vele.
Kukanti ugogo Madube ungumfelokazi uthi siwahle wakhalala ukulinda amasimu akhe ngoba inkawu zakhona zilolaka.
Bakithi sadubeka ngenkawu sezisiqedile amabele, kathesi singathuma abantwana zabajikijela ngamatshe, oyedwa walimala angazi ukuthi senze njani. Mntanami, sitshona silwisana lazo zibuya zingumhlambi lonyaka siyakufa ngendlala. Nganyeza abantu shuwa.
Ukhansila ka Ward 6 umnumzana Mthelisi Sikhosana uthi abantu besigabeni sakhe bazalamba lonyaka ngoba inkawu lenyoni sokuvuka ubova.
So abanye sebeze bakhalala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe, abanye sebeze ziba bagive up. Inyoni ziningi kakhulu. Otherwise bekungani kungcono sifike emasimini, kodwa ke inyoni indlela seziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu.
Ikomishini yemona ngezihlathi Air Forest Commission isola abantu abagamula izihlahla lokwanda kwemizi eyakhiwayo kulandela ukuhlaliswa kutsha kwabantu. Bona ke bathi inyamazana azisela madlelo. Umnumzana Mthelisi Mahamba Msebele usebenzela iForest Commission.
Kungabe kubangela lokho yikuthi sokusiba lo monakalo kakhulu emagosini lapho abantu sebegamula amagosi. Inkawu zona vele ukudla kwazo kusezihlahleni, izithelo zezihlahla. lokunye nje okuphuma emagusini ngakho ke amagusi angaphambaniseka kusho ukuthi icapacity yesihlahla ukuthi zimumathe lokho okudliwa inkawu iyehla inkawu bese zidinga indlela elule ezingathola ngayo ukudla bese zisondela emasimini sesiya kudla izilimo zabalimi.
Ukhanya amangoya uzalala eziko emzini emnengi yakulindawo lonyaka. Inkawu sezitshaye zathintitha izilimo zabantu. Ugatsha lubona ngenyamazana zasendle olwe National Parks and Wildlife Management lutshele Studio 7 ukuthi ngeke lwenze lutho ngoba inkawu sonyamazana ezingabulala abantu zizidingela ukudla nje. Ngiyimele Studio 7 eJimila ku-Ward 6 eTsholotsho North. Igama lami ngu-Eze Jesus Banda.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isikolo sikamongameli Joe Biden weMelika eseWhite House sibika ukuba ukhangelelwe ukuya kwele Canada lamhlanje ukuya kwenza inkulumo lenhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Justin Trudeau. UBiden ukhangelelwe ukwethula umbiko obalulekileyo edalele parlamente lakwele Canada ngolwesihlanu kusasa. Amabandla achiyeneyo aphakathi kokudinga abazawamela kukhetho oluzayo. Le-TCCC lithi uZulu uzazikhethela abafisa ukuba bebamele kulolu khetho. Abakhethayo bagoqela izinduna osobhuku abalisa abongi ababalisi otshekesha abasebenza ezindlini labo bonke abantu bezimbabwe. Ibandla leZANU-PF lona lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngempela viki olokudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila lolwamalunga ephalamende. Ukhetho lwangempela viki lolu lungolwama-primaries. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-TCCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Usiziba usungula lingxoxo.
Besile nihlele besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano indawo yonke jikelele eManicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke bephakula khona uhlelo lokubana ke i-process zizahamba njani ukubana ke sikhethe ke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela edalela ephalamende, njalo ozasimela engumongameli ukwenzela ukuthi siqalise ke i-process yokubana abantu ke indawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke ukampeni yethu sisikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele i-TCCC.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawazidela nithi ku-Freedom Alliance lina liyenzani kona ngapho?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election, kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla, abantu bendawo kube yibo abazikhethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani inqosi besezitrampethi ukuthi kakuvotela inqosi. Kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho nakupolitism kumbe ngumama ongekho kupolitism, bathi sicele ukuthi liyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angene abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu elalonda ukuthi uvotele ngupresident akazifaki njengaphonke sikubona, kuyabe kumele ukuthi uZulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi yikho engingakutsho lokho.
Baba Siziba, nxa sesikhuluma ngakhona kukhulunywa ngubaba uNcube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokuzifaka kwabopresident lani lani, kambe nani yazikhethela ukuthi ngubani wancintisa kukhetho lolu kumbe vele sokukhethe ukuthi ungishamise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna uba ngukhansela noma ufuna ukuba ngumemba of parliament noma ufuna ke uba ngumongameli, kufanele ukuba ngumuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through esithi community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu ngenxa yokubana thina into esiyazi ukubana umuntu omila ihlanganiso ye-TBC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So ngizasibona-ke sihambe indawo yonke silalela ukukhulunywa ngabantu. Kudala-ke ikakhulu amanye ama-political parties ngakhangela bakhuluma-ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela bekiba abakhethayo. Lokhu kuloduko ngoba abantu bafika besithi alo elimkhethileyo thina siye simfunayo. So kathesi yes siyalalela-ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele sizwe njalo kuma-stakeholder ama-teacher ama-vendor osobhuku izinduna yabona-ke bonke abantu abahlala endaweni nalo ukubana bekhulume nxa bekhethwa u-MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina kuthiphisi esibona ngani ngama engumongameli ngulowo yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu layo lokuvumelana lokubana-ke okukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana ekuma emele i-TBC ebe sesiyapublicisa-ke sihambiseze ukubana hayi laba yibo-ke abavele ebantwini sesiyenzile ama-process ethu. So uqakatheke kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube, singathi-ke kugxile kanganani ebantwini khonokho okukhulunywa ngubaba uSiziba?
Ye babuduke, okukhulunywa ngubaba uSiziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-TBC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini. Ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathelelelo ukuthi khona sibona kusiza umuntu, indoda eselitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni. Abantu vela bakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi, okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one. Kukhethwe umuntu abafuna kumbe umfundi ukuthi abamele kube yibo abamthethayo, kungabuyi bandla elifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele oSiziba lequla la, njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi oSiziba sebeza kwenza futhi nxa sebesiza ebantwini, anti kulabanye babebele sikhundla bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso we-structure zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo lwabo lungagquleka amajolo khonapho.
Khonapho-ke Siziba uyakhuluma uNcube uthi-ke kulalabo phela ababamba izikhundla khona manje bangansara bethi hayi lokho ukuthi kwenziwe okunye ongani lukhetho kuyahlupha, liza kubamba njani khonokho Siziba?
Lokhu kuzaba nzima ukubana umuntu efikele isikhundla ngoba leyi phela Dube leyi ngeyama-citizen. So ayitshene lezi inhlanganiso lapho ekuthiwa hhayi le yafonywa ngo-2099 noma 1948. Leyi-ke ngeyama-citizen ilo mnyaka wodwa kuqala ngo-January ka-2022. So ayila muntu ongathi hhayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile minyaka eminingi.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TBC. Ubexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube we-Studio 7. Uhulumende wakwele Botswana uthi akasoze engezelele iholo labasebenza ezindlini o inengi labo okuyizizalwane zeZimbabwe. Uthi iholo leli lizahlala liphansi kwamadola emelika alikhulu. Kubika umqondisi Dube eseBotswana.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi kwele Botswana unkosikazi Anna Mukhethi uthi uhulumende wakhe kasoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini. Okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje kunkulungwane yodwa i-1084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika. Umukhethi uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabalandleko eningi efana lokubhadala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla.
O dirisa motlakase wa molapeng ga a duele rente, o ga a duele motlakase ga a duele.
Ababhadali irenti, abathengi kudla, abathengi amandla kagetsi. Lokhu kutsho ukuthi iholo labo
alilandleko eziningi.
Kodwa inkulumo kaMokgethi isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abeZimbabwe baseBotswana bafala lonkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzimeni baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we-stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe, akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo, thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi e-stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe. Njalo i-stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afike afune indlu yokurenta. Ngaleyo mali angabhadala irenti. Angeke abhadale irenti. Yabona. So leyo mali umuntu wakhona uthola ukuthi vele zonke izinto azihlangani. Aba appreciate, batshengisa ukuthi aba appreciate lokho esibenzela khona abantu labo.
Le yimbono njalo ekaNkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eHawuroni othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Loba kunjalo mne wethu, umuntu phela ekhaya le uyabe bhadala irent. Ele umntwana efunda, abantwana babe befunda. Ubhadala irent abantwana bayafunda, i-1000 is not going to be enough. Aso enough vele ayikho enough ngisho. Lokhu phela asebekwenza, it's a black against black, it's a slavery. Singathi slavery. Akula ukuthi kuthwani phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangela umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe ukhangelwe ngumuntu enalo ukuthiwa holy 1. Something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Ncane kakhulu vele la ngaye kuthiwa nje vele ngaye kuya ngokuya benze njenge South Africa ukuthi imali yomaid vele imali engaka nothi imali encane sebe ukuthi ekwesithu abantu bekhaya siyabandezelwa because ibona unganazelela bona abantu besitshwane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela eParliament lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kunhlangothi zonke zempilo. Nanku phela linyanga ngeyokunanza imisebenzi yabesifazana e-International Women's Month. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha egolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Uhulumende uthi kasoze enelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese Sustainable Development Goal number 6. Kwanele olivalelisayo Montungamile Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.